So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 17 kuMpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Emkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Zambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokholo.
Ngoba nxa ugila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye iSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration, lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF Cholocho, yena oqale ngokuchayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ukuthi kuqalise uhlelo lolufuna izimali kodwa abantu bayehlulekile abanye, kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lowana uhlelo ukuthi kubhadalwe izimali, bonke laba bantu ade besilela ngezimali sebezadila bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo oluluhambela abantu ezigabeni lulanda abantu lapho abakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezikwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathe sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengoba ukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla lezanu PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni, njengokuthi siyahlangana nje lobukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Ikumkhankaso okhona kathesi onjalo oqakathekile kakhulu, kodwa asikangeni kulwana umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithi yapana ubani uzavotelwa lubani uzavotelwa. Hayi, sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota isiyo, uyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini?
Ye, uyazi ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walabo abaloba isisekelo sombuso nalo obusa lele lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe. Omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye naye udonsela ingubo eceleni lakhe. Ikuthi lapha sokuphonga ukuthi kwesikhathi nanaka kungalali lutho oluvi olwenzakeleyo, abantu bepheka uba ngumsindo kuphela kungalali lutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga achiyeneyo ukuthi bebachazele kuthi kathi kathi siyenza lokhu kathi siyenza lokhu. Amboni lapho izeki ecatshe khona, izeki iphuma egcekeni nje. Njalo umakara ukhulume kade wathi yena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu uyasale esihluthisekile ukuthi kuqhutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, umbona kanti zonke izinto zonke ziyahamba sihlabekile.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho, sikhulume laye ekhonale eCholocho. Ukusenjalo uNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele we have nothing to do with elections. After school siyakhotha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi kenjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezadithemayina ikusasa yabo. We can be engaged in ama political leaders akhona kathesi engebebuze bezame ukuklema i-space sabo ngoba ungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population, so ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje sibe sile program ebesiyenza esithi civic education training sitagethe ontanga abangu-25 district. Siyakwazi ukuthi inumba yenbithwa starting small besiyibiza sithi training of trainers, besibaqeqesha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi beyevota, njalo sizama ukuba empower with information. Kubo bona laba ontanga esibathengileyo behambe beyetraina abanye bebatshele lokhu asebekufundile. But esikunanzeleleyo yukuthi yebo ontanga bayeza, kodwa ontanga basuka beshele i-motivation ngoba into abayifunayo bona yukuthi lapho abaya khona bethole something to take back home. Ngoba yebo ngontanga kodwa sebelesemish and kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi nxa singayathola kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanise ukuthenga ekuthengo sekuphathela abantwana. So ekuqineni sigcina sesithola ukuthi i-level participation isuka ibe diluted because of the fact socio-economic issues, especially eBeitbridge lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. So kube nje bacina bengasaphuthanga izifundo zabo iningi sebecine ngabo-grade 7.
Lo nkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxelaye eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Khipha Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebo imibhida yethu singaze siyilime, siyaswela ukuthi siyayithengisa ngathi. Imakethi kasila makethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu, labo sebasuka bakopa kithi ukuthi uthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo, labo sebesenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela abantu. Ungaze ubhode lapho ade uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwa sekunabanye abadlule khona lapho. Labalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha ukuthi uthi labo laba abahamba khona bayapreshelayiza ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze lizithilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwalingxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Ya imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili, hayi intuthwana lanxa ikhona yena le khona ikhanya intuthwana sibili. Abanye babe benayo imali, i-challenge ekhona iyabe ikhona imali, umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini, wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sono zayenza njani, uyabungela inamba yeikokeshi le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa isinto zakho uyabe uzithwele, ugcine vele susithi ngcono uswate ngamabele kumbe uhambe uyenza what we call umfushwa. But la zezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule ikokeshi le uyakhona ukuthi ubuye nawe uzobhadala with nge-ikokeshi esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
hayi izingadi ziku right civil but challenge ekhona these zila ngaseli qalele ukuchisa challenge esilayo ngiyamanzi indawo yethu singaze sigebhe singalele even singaze sigebhe njani amanzi ethu ayabaleka tu imthombo yethu iyakholapsa ukudilikela lokho kuyadilikela sifuna ukuthi ngavele siyathola like njengamadona maye lamadonors la ukhanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele with ngamatshe.
Lo umnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane sixoxelaye ekhona le eLupane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lo Leslie Phiri ongisakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM. Sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iQuest TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie unjani? Hayi thina siyaphila siyaphila mnumzana.
Besifisi discard Mike sokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo kamabonakude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angitsho ukuthi khona umsakazo okade okhokhelwa engathi state OZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba nasemthethandaba ngendaba yokuletha igwese eZimbabwe. Kungasendi ngilapha ngikhuluma nje ngesefolosi emalanga kumahlanu adlileyo ngilahlekelwe yifoni yocingo lwami. Ngithe ngifika e-Econet, ngithe ngifika lapho i-Econet eVictoria Falls, ngithole lelo dwendwe labantu obeludinga ingathi ngama-decoder ngesilungu awesigwese okutshengisa ukuthi khona hhayi abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade usenzakala owe-Costafa Championship, yila bantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bayathakazelela iQuest Sport ngoba bebesenebisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo omunye iZBC, ubona ngani iQuest TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na?
Umbuzo omuhle lo obuzayo Mike. Uhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations, ama license in the early 2000s uqala ngabe ZFM or Star FM independent radio stations. And ngikhuluma kanje we still have one eyodwa nje i-television station esilayo eZBC. And ngikhuluma kanje iZBC esilayo ayibambeki, ibamba nzima eBedbridge, ibamba nzima ePlumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengelalo indlela bengelandlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa we-ZBC. Kukanti kukuza kwese and yebo i-DSTV ibikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le ikwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana uStrive Masiwa kukhanya kule nguquko enengenzakalayo ngendlela esi-appreciate ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elithiyeneyo le-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iQuest TV isakaza endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokhu kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yikuthi iQuest yenelise ukuthokozisa izulu ukulethwa kwento ezinjenge-basketball anginyanzelisisile mina umsakazi wesikwese ilabo-NBA kwelakithi eZimbabwe Mike akungiqambela amanga it's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela uhlelo ezinjalo ngombono wami bekukuhle ukuthi i-strife ulethe inhlelo ezalapha kwelakithi eZimbabwe.
Hayi Leslie, ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi kubonga thina nani ngiqhubekile phambili ngomsebenzi oluyenzayo.
Balaleli lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masidibane ngeviki ezayo, olevalelisayo nguMike Hove Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko ube ukhona solo akuse siwa
siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke loke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lapho ngikhuluma khona ke lomnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini salibonani baba Khumalo
babona mnumzana Mthembo Dube unjani baba
Niphilile kunjani lapho khona kuna hapo eBoston ngizokutola lapho eMelika.
Ha uyalunga sivile izinto zihamba kahle ba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo kudingakala ithole elingathatha ke ubugozi bamandebele.
Ngilezi ndo lapha ezithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabo ibe inkosi. Okokuqala kumele azakale ngempela ukuthi unguKhumalo. Kungabi lembuzo ukuthi ungikhumalo njani nini. Okwesibili, kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngabe emphakathini wamantunga. Okwesithathu, abakwenu kabakukhulumele. Kungabi ngohamba usithi hayi yimi kumbe ngeyangakithi nje. Okwesine, kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-General Conference kumbe inhlanganiso yamantungwa enziwayo ngeminyaka ethize edluleyo. Ngeke mphongo uyavusa nje inhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lokhu ngenguzwane. Okwesihlanu, kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba asifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi, asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku conference yabadala eyamakhumalo yayihlangene 19 August 2017 ngomgcibelo eyaphuma legama likabulelani Colin Lobengula ukuthi ngoyizinyane abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane hayi upho ngokukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livele lokho kumele ukuba inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ibe neyaqunywa ngamakhumalo ungekuye kwenze enye inhlanganiso ubuso sithi wena hayi mina ngimele lokho thina yithi esingcono kumele senze lokho lalokho
kuyinokwenza ukuthi kathe soku lokuphithizela abanye labo bathi mina ngikhumalo omunye la yathi ngikhumalo kuhamba njani konapho
ngeke sibule ngiphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi Mami nakhona apa sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo angithi kuyamangalisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo ngubani ongisponsayo kodwa ke sikwazi ukuthi umuntu akazule zitha kumele siqaphele kakhulu ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe hayi khona ukuthi behlukanise isizwe so kumele ukuthi siqaphele khona apa yikho ngiletha le imicijo emilichumi lantathu Uwenzela umuntu azivuze nxa mina ngithi hayi yimi kumele mele izinyane kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanye ukuthi ithi kwetsho hayi khona ukuthi ibe loxa ungaboni loxa kunye khona kulohlupho kumele ukuthi esiya kalombili uvele endlini kalobhengula nxa ungavele endlini kalobhengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala awungeke ubuthathe ubukhosi kumele ukuthi lokho esingathi thina ngesingisi yiprinciple yokuthi inkosi izala inkosi Ibe ngempela wena uzalwa njalo wazalwa ngabantwana benkosi isiyinkosi umama kumbugogo kumbukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi hayi khona indoda ezaba yinkosi. Kumele ukuthi abadala bakokhumalo izindlu zonke zonhlano zibe zavumelana ukuthi nguwo ozaba lezinyana. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kwavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngingeke nje mphonga uvuka ngisithi mina hhayi kuthiwe ebusuku osokumele kube ngibe yinkosi ngoba noma lozibani lokho angazitshola. Sikhuluma lapha nge-process yokuhluzwa ukuthi wena unguwe oqondileyo. Ngeke ngime khona bodo.
I-General Conference le uyatsho ukuthi yenziwa nini njalo izindlu zonke zakokhumalo zavumelana yini ngoPrince Bulelani Khumalo?
Kunjalo baba.
Yes, thathi ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Ayanda Khumalo. U-Ayanda Khumalo-ke udabuka kwendlini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhonapha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithemba.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba ogibs tube lilale.
Amasiko awethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Ngesizwe eziphathelane lokholo silonto ngameli ngoma we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele upumbhalo namhlanje.
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma chapter 7 iverse inga-20 lo-21. uPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olwa lakho, lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana naye ekhuluma uPaul kuro kwabaseRoma chapter 7 esithi yena lokho kuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza kodwa okubi engingafuni ukukwenza yikho engikwenzayo. Sike sesimbone sesithi yena kutho ukuthi nxa lokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapter elandelayo ichapter 8 esihlangana la sihlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Kusho ukuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu sheze ukuthi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje into eyodwa umuntu alisana layo ngaso sonke isikhathi yisono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa ungumuntu wenyama akulandaba ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo, siqalisela engqondweni yomuntu. Because sinanzelela ukuthi u-Adam lo-Eve into yokuqala uSathane ayenzayo ikuphikisana le nto yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiwo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi, kutho ukuthi waletha ukuthandabuza, waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana nengqondo kaNkulunkulu. So uSathane lapho aseyenza khona isikhathi esiningi kusengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka uSathane yakhakiyo imicabango eyabilisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli liyabuyele ethulini. Njalo siyakwazi ukuthi vele wona umzimba wethu uyaguga kodwa uba lenkanuko zawo ezisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba umzimba
umzimba wakhe. Yikho ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwazi ukuba nesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulwisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulwisana laye uSathane. USathane waletha imicabango eminingi kuye ukuthi tshintsha-ke amatshe lawa uwenze abe isinkwa, ziphakamise, utshengise wonke umuntu ukuthi ungumthaka kaNkulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kaJesu elingwa uSathane. Kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula uSathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Akuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande, singabi kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Nalabo abawileyo bekuswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise, ibaphakamise lapho abakhona, ikwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosi libusise balaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo othi Ngisize Baba okazinja ziyamluma weCholocho endawonye lobonakele weSouth Africa. Siyamluma ke lowo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele besilaso. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust ithi siqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.